sesikhulumisana ke labanye ama leaders e-Southern African region le-African Union ukwenza ukuthi silungise indaba ukubana kube lokuthula njalo kube lama reform njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana si-implement ama-reform njalo silandele lokhu abakhulumayo kuma-recommendation abo kuma-election adlulileyo ukhetho luka-2018 njalo landele-ke ama-sadic protocols on elections and African Union Charter on free and fair elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezokulo dubo udubo yikubana ngelabo esiphikisana labo ebezala ukuthetha bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abhuza ilizwe ukubana bemisa abahulumente abamfunayo. Lokho kuyinkinga nxa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country njalo i-economy stability elizweni lethu. So konke lokho sibona sikulungise sabe sengeza-ke nama-regional bodies ukubana sincedise endabeni ukubana ezimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho njalo besincedise ukubana silungise udubo olusezilekuthiwa commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetha njengoba iveki ikhetha ubonakala ingathi iyabe ikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu yinto ofanele silungise ukubana ezimbabwe kube ikhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizwisisa ngenxa yokubana lokhu esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa yi-SADC protocol njalo ku-African Union Charter on Free and Fair Election. So konke lokhu esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazafika indlela ngenxa yokubana yikho abakurikhomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungiswe ku-electoral commission indaba ze-involvement yamasosha indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba kuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazakuza ngoba kuyinto kuyizinto abazirikhomendayo bona njengama-regional body.